indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukelani njabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 21 Mabasa 2022, uProphet Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Inbox ilisisiza kakhulu ngoba nxa sithengisa abantu abaningi imali zabo bese zihlala ku-inbox, besivuma ukuthi lathi basifakele ku-inbox sibe sesisiyazithathela i-cash, njalo ama-charges angkhona aphansi bekungasikhami kakhulu.
Inkampani yeSimbisa Brands Limited yethule umbiko isipha isiqiniseko kulabo abasebenzisa uhlelo lwabo lwemali ukuba imali ebesezikhwameni zabo ze-inbox ukuthi isikhathi sisesekhona sokuthi venelise ukuzikhipha.
Lolu hlelo luqalise mhlaka 21 April 2022 luzaqhuba kuze kuyefika umhlaka 30 April 2022. Kilolu hlelo sikhangele ukuphendula imibuzo ezanika uhulumende lengatha ezizimelele zodwa ukwazi ukuhlela izinqumo.
Abo uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe Statistics Agency SimStats basungule uhlelo lwabo lokubala abantu elizweni olweCensus. Intengo yesinkwa eZimbabwe isiphinde yakhuphuka yaya phezu kwamadola amabili eMelika namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kampani iSimbisa Brands Limited yethule umbiko isipha isiqiniseko kulabo abasebenzisa uhlelo lwabo lwemali ukubana imali ebezisezikhwameni zabo ze-inbox ukuthi isikhathi sisesekhona sokuthi benelise ukuzikhipha. Ngasikhathi sinye bathi basakhulumisana lohulumende ukuba bathole indlela zokulungisisa lolu daba ngokuphangisa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe limise abakumsebenzi wemali abathathu lisithi ngoba ephule umthetho wokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Ingcwethi kwezomnotho zithi lokhu sekuzadala ukuthi amakampani akulumsebenzi amaningi ahlehlele emuva lanxa kungaba lenzuzo engcono kulibhizimusi. UMnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uthi inyathela elithethwe yi-RBZ lizadala inkinga eziningi kwabakulumsebenzi kumbe abafisa ukungena kuwo.
So ukubotshwa lokuvalwa osokwenziwe i-Metbank damages i-reputation ye-Metbank. So kutsho ukuthi lakho it's going to damage i-reputation eyamanye ama-banks would want to be part of that willing buyer, willing seller. So kuza affecta kakhulu and khona lokho it's showing ukuthi i-government yet is not consistent because you are saying willing buyer, willing seller, then when someone goes in as a willing buyer they are penalized because sekuthiwa yibo abakhweza ama-rates. So indaba zonezo yizo ezenza ukuthi ama-businesses they wouldn't want even if it's profitable to them to play.
UMnumzana Sandile Dlodlo ofundisa ngokuqhatshwa kwezomnotho uthi ngokuthatha elelinyathelo uhulumende uzama ukuqondisa inkinga esezidalwa ngumkambo ongekho emthethweni eseziphambanisa umnotho welizwe.
Uhulumende kakho consistent in terms of foreign currency dealings nama foreign currency policies, kodwa imbangele ukuthi engabi consistent is because of impact ye parallel market lezinto esithi ngesilungu ngama illicit funds. Kule mali eziningi ezisuka kumabhanga zihamba kwabantu abahlala ezitradeni bethengisa imali kumbe o-money changer kumbe osiphatheleni. So imali leziyana zingahamba kosiphatheleni, osiphatheleni sebeqala uku-influenza kakhulu kumbe uku-influence ukuthi intengo zihamba njani. At the end uhulumende is trying to change policies so that ezame ukukorrecta into i-damage eyenziwa ngu-parallel market ku-economy yeZimbabwe.
Unkosikazi Wendy Moyo, umhlali wakoBulawayo, uthi ukumiswa ngesiphangiphangi kwe-inbox kuyalethusa ngoba sebengavuka imali sezitshabalele emabhanga njengalokhu okwenzeka eminyakeni edlulileyo.
ukuvala okwesiphithiphithi webhenki le-Impact kusithethe singalindelanga njengamakhastoma, ngoba kusho ukuthi laloba yiphi ibhenki singavalwa le mali zethu zinyamalala. Njalo futhi lokhu akukutsha kithi eZimbabwe, sikhuluma ngento esaye sayiphila. Kathe sivela sisebenzisa i-plastic money, kunzima ukuthi ubele hard cash. So uvalwa kwebhenki kuyasethuza, uhulumende kazame sibili ukulungisa umnotho welizwe.
Unkosikazi Sipho Mlalazi, okunye njalo oyisakhamuzi sakoBulawayo, uthi leli linyathelo elidanisayo elithethwe nguhulumende ngoba bebencedakala ngohlelo lolu.
I-Inbox ibisisiza kakhulu ngoba nxa sithengisa abantu abaningi imali zabo bese zihlala ku-Inbox, besivuma ukuthi lathi basifakele ku-Inbox sibe sesisiyazithathela i-cash, njalo ama-charges angkhona aphansi, bekungasikhami kakhulu.
I-RBZ imise ukusebenza kogatsha lokuthumezela abanye imali olwekampani yeSimbisa Brands olwe-Inbox le-Rolling Finance Limited kanye lebhanga ele-Medbank. Amakampani lawa etheswa icala lokwephula umthetho wokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Ibhanga leli libike ukuba ngolwezi womnyaka odluleyo i-Inbox ike yaxwayisa ukuba ilungise amaphepha ayo okusebenza ukuze ingaphambani lomthetho, kodwa-ke kuze kufike khathesi ibilokhu ingakakwenzi lokhu. UZulu obesebenzisa i-Inbox sephiwe amalanga angamashumi amathathu, i-30 days, ukuba akhiphe imali zakhe ezikunkampani leyi. Kuthi i-Rolling Finance Limited yona isijeziswe ngokuba kufanele ihlawule inkulungwane zamadola alikhulu lamashumi amabili amadola eMelika, i-$120,000, loba elingana laleyo ngemali yakweleZimbabwe. Ibhanga le-Medbank lona limiswe ekuthengeni loba ekuthengiseni imali yaphandle kwelizwe kanye lokuqhuba inhlelo ezelizweni leZimbabwe loba ezangaphandle kwelizwe eziphathelane lemali yakwamanye amazwe. Konke lokhu kuvezwe ngusibalukhulu webhanga ele-Reserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Panonetsa Mangujika, embikweni awethulelwe uZulu. Nimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abohlangothi lukahulumende olweZimbabwe Statistics Agency, ZimStats, basungule uhlelo labo lokubala abantu elizweni olwe-census. Bekuthaza abantu bonke ukubana babe lesineke sokuphatheka kulolu hlelo. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekoBulawayo.
Uhlelo lokubalwa kwabantu luqale kahle eMathebeleland North lamhlanje, njalo luqhubeka ngendlela ehlelekileyo. Umqondisi weZimbabwe Statistics Agency eMathebeleland North, uMnumzana Nathan Chikanya, uchaza kabanzi ngohlelo lokubala abantu.
Lolu hlelo luqalise mhla ka-21 April 2022, luzaqhubeka kuze kuyefika umhla ka-30 April 2022. Kilolu hlelo sikhangele ukuphendula imibuzo ezanika uhulumende lengatsha ezizimelele zodwa ukwazi ukuhlela izinqumo eziphathelane lomnotho, impumelelo nenhlalakahle yabantu esabelweni seMathebeleland North Province.
Abantwana amalungelo oluntu labantu makhaza bona bathi bakhathazekile kakhulu ngokuphatheka kwabezomvikela abaningi kulolu hlelo. Omunye wabo yisakhamuzi sakoBulawayo, uMnumzana Ben Moyo.
Yebo, siyazise sasiyazwe inyaka yonke. This year silokunqinekela ukuba kulokunye ukunuka santungu. Bathiye ababalisi abaningi esikwazi vele mdabu kuyibo abayenza le-exercise. Bafaka i-youth ezanu, bafaka amaphoyisa, bafaka i-prisons. Ayisibo abantu abahlifanele bekwenze lokho. I-worry yami ukuzinqinekela ngokuthi siyesaba ukuthi ama-figures e-census lawa abantu ibandla elibusayo lingawasebenzisa ukutshintsha ku-delimitation exercise, kutshintshwa ama-boundaries ethu ama-constituencies. Okwesibili, iBulawayo City Council ehlala iwarid ama-figures abantu abakoBulawayo. Siyazibuza njalo ukuthi lo nyaka kambe uzaba lomehluko kasizuba nemibuzo naleyo ukuthi kambe kubalwe kahle ubulawa iphelele sizibuze futhi ukuthi why ababalisi abayibo i-training yabo ebayenza ukuthi befanele lomsebenzi bekhiwe phandle.
Olwela amalungelo oluntu umqondisi we-this constitution unkosikazi Abigail Mupambi ugcizelela kumbono kamoyo.
Yes, sibona nje kulokukhuluma okuningi kulembuzo eminingi elethwa ngabantu ikakhulu mase sikhangele indaba yokwanda kwabezomvikela kulolu hlelo elesensus. Mina ngokwami ngibona ngathi nje kubangelwa ukuthi kuyabe kungachachanga mhlawumbe ekuqaliseni ukuthi kungani uhulumende ekhethe ukuthi mhlawumbe kube nabemilitary abanye bajwayele ukuthi maso kunemihlelo ezinje sibona ama-teacher engenela sibona nje i-general of civil servants siba khona kodwa maso kuthe kwahanda bona laba abezomvikela kuba lokwethuka ebantwini kuba lokukhuluma nje okuningi okuba khona kodwa ke umlando mina manginanzelela ngibona ngathi umlando siwubisela kuhulumende ukuthi nje ma kusenziwa ama-programs amakhulu kangaka kube lokuchasiselwa ebantwini ukwenzela ukuthi singabi khona i-speculation eningi ngoba indaba lezi zidinga ukuthi kube le public confidence kudinga ukuthi abantu babe nokuzwisisa kungabi lokuchabangelana kungabi lokukhuluma okuningi hayi kodwa ke sikhangelela ukuthi uhlelo lolu luzahamba ngendlela.
Ngemva kweminyaka elithumi uhulumende uba lomlando wokubala abantu ezweni kulandelwa isisekelo sombuso welizwe kusahluko se-Census and Statistics Act njalo luhlelo olubaluleke kakhulu lapho ababalayo lababalwayo basebenza bebambene ukuze uhulumende ahlele kahle ihlelo zezigaba kulandela impumela ye-census. Kuhlelo lunye olwenziwa ngomnyaka ka-2012 inani labantu eZimbabwe lase ledlula izigidi ezilithumi lantathu 13.1 million. Ulwazi lonke olutholwa ngababalayo luba yimfihlo kahulumende njalo ababalayo abalamvumo yokukhuluma abakuthaphayo. Uhlelo olwe-census yalonyaka oluqale lamhlanje luphela mhla ka-30 Mabasa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intengo yesinkwa eZimbabwe isiphinde yakhuphuka yaya phezu kwamadola amabili eMelika, US$2.27 namhlanje. Incwadi yezicubungula ezomnetho zithi lokhu kungabe kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni jikelele kungenxa yempi yeleRussia leleUkraine. Umlando lwezindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni owethulwe ngabapheka isinkwa namhlanje, isinkwa sesithengiswa ngamadola afika amakhulu amathathu lalithumi aweZimbabwe 310 RTGS kulabo abawodayo. Kuthi abathenga izitolo bazathenga ngamadola ngamakhulu amathathu lane 340 RTGS. Ngale intengo kutsho ukuba ngedola leMelika isinkwa sizathengwa ngamadola aphezulu kwamabili $2.27. Isinkwa sohlonzi lwaphezulu siza kuba ngamakhulu amathathu lengxenye 362 RTGS 42 cents loba amadola amabili lengxenye $2.41. Amabhanzi ayingxenye yedazeni azabe esethengwa ngamadola aphose abe mabili $1.83. Uzulu weZimbabwe uthi lokhu kuza kwenza impilo ibe nzima ngoba iholo lingengezelelwa okufakazwa ngumnumzana Luthule Maphosa.
Yemina ngokubona kwami ngibona ngani ukukhwela kwesinkwa kuzaba yiblog ithi abantu abaningi ebesivele sisehlulwa ukuthenga ilofu ingakakhweli kule price akadivele iyo. So nxa isiphinde yakhwela futhi kuzasithwalisa nzima yesiyazisisa ukuthi kuthiwa hey exchange rate ku-10 ziwile la kubo Ukraine khona ngalo kuyasiaffecta ngapha kodwa okusalayo kuzasithwalisa nzima kakhulu njengezakhamisi.
Osekele lokhu ekhalakhala laye ngokuqonga kwentengo yesinkwa ngumnumzana Wanda Phiri.
Bakithi kunzima ukuthi uzwe kuthiwa isinkwa sesikhwelile, intengo yayo yesinkwa isikhwelile. Yokuthi inani labantu abakwanisa ukuthenga isinkwa ngombono wami lizaba lutshwana. Bakithi mina njengomzali, okunye into engizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi nxa ukhangele ukuthi intengo yesinkwa nxa isikhwela kuyini okunye okulandelayo, because isinkwa thina sisica yinto yokuthi wonke umuntu kumele ayenelise ukuthi akuthole. Nxa intengo yesinkwa isikhwelile kutsho ukuthi kukhona okunye okulandelayo okuza.
Umnumzana Johannes Dube uthi yebo abachola impuphu leflower labo sekubasinda, kodwa phela kumele uhulumende akhangelisise ukukhuphuka kwentengo le.
Ukukhwela kwesinkwa ngicabanga ukuthi kuzayenza ukuthi ibhizinisi yesinkwa ingahambi iye phambili, because vele besithengwa nzima isinkwa before. Okunganga ukuthi khathesi njengoba sesikhwelile isinkwa kuza kuba wesi, and abantu bethu ngokuya kwesikhathi bagcina bengasazi itesti yesinkwa, because we can't afford that $2 esesiyiyo yona now.
Uviki edluleyo inhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe, GMAZ, ibike ukuba ukukhuphuka kwentengo yengqoloyi yokupheka isinkwa lapho abayithenga khona kuzakwenza labo badlulisele phambili indleko wabayithengayo. Imizamo yokuthola umbono we-GMAZ umholi walenhlanganiso umnumzana Tafaswa Msalala ehlule, kodwa utshele Studio 7 kunyanga edluleyo ukuba intengo yesinkwa ilakho ukuqansa ngenxa yempi yase-Ukraine lapho eleZimbabwe lithenga khona ingqoloyi. Kusukisela lapho intengo yesinkwa ibilokhu ikhuphuka maviki wonke. Ingcishi ezikhumula ezomnotho lezenhlalakahle kaZulu zithi ukukhuphuka kwentengo lokhu kulakho ukwenza ukuba impilo ibe nzima kakhulu kuZulu weZimbabwe, yena ovele ebhekane lenhlupho eziningi. Ziqhubeka lezi ncwethi zikhuthaza uhulumende ukuba ancedise laye kundlela yokuthenga ingqoloyi ngesinye isilinganiso okubizwa ngokuthi ngama-subsidies ukuze intengo ingakhuphuki ngale ndlela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ziqhubeka zingena kwele South Africa ngokungekho emthethweni, kungakhathalekile ngokufuthelana okukhona phakathi kwabamanye amazwe lezizalwane zakwele South Africa ezifuna baphume baphele kulelo lizwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba ngesikhathi sithekelela umngcele weBedbridge, umphathintambo ogadla lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mzwaledi uthi kusukela mhlaka 11 kusiya ku-18 mabasa kubotshwe izalwane zeZimbabwe eziphose zifike kunkulungwane 1000 ebezama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni emngceleni weBedbridge kanye lendaweni ezingekho emthethweni emfuleni uLimpopo.
People have seen that now there is action, because in the past they were just doing whatever they wanted. They believe in South Africa you can smuggle cigarettes.
Kudala laba bantu besenzela umathanda emgceleni, manje khathesi sifuna ukubatshengisa ukuthi akusadlalwa.
And nothing will happen to you. Now we are saying that time is over.
Uthe uselaye isiphathamandla zomngcele ukuthi zingavumeli ukungena kwenye amabhasi eZimbabwe esibanjwe kaningi ithwele izalwane zeZimbabwe zingena elizweni ngokungekho emthethweni. Ukungena kwabeZimbabwe laba ngokuningi kwele South Africa kwenzeka ngesikhathi lapho uhulumende weSouth Africa eseqinise isandla ukuzingela abaselizweni ngokungekho emthethweni. Ngolwesibili kulezalwane zakwamanye amazwe ezingamakhulu amathathu 300 ezibanjwe eziselizweni ngokungekho emthethweni elokishini leDeep Sloot ezimiswe emthethwanindaba kamantshi eRandbank, kanti iningi labo bekuyisizalwane zeZimbabwe. Lokhu kwenzeka futhi ngesikhathi lapho iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezethule isifiso sokubuyela ekhaya kulandela ukukhandwa lokutshiswa kukamnumzana Elvis Nyathi kusenziwa izalwane zakwele South Africa ebezingela abaselizweni ngokungekho emthethweni. Kwenzakala futhi ngesikhathi lapho sekusanda amaqembu ezalwane zakwele South Africa akhankasela ukuthi abaselizweni ngokungekho emthethweni baxotshwe. Umcwaningi e-University ye-Witwatersrand eJohannesburg umnumzana Jared Prompofu utshele Studio 7 ukuthi ziningi kakhulu izizathu ezenza abeZimbabwe laba baqhubeke besiza kwele South Africa loba nje sekuyingozi.
Ngakho ngithi ama Zimbabwe azoqhubeka luyisa ukuthi aze eSouth Africa. Ngemva la ngaphambi kokunzima bonke abazohlangana nabo ngoba nxa bethola ukuthi umkhonomi waseZimbabwe unzima, politiki yaseZimbabwe inzima, lamathuba empilo eZimbabwe kawatholakali ngokwenzakalayo, bazozinikela abantu bachaphekele umngcele ngamaqhinga wonke besiza ngapha eSouth Africa.
Ngeviki ephelileyo izalwane zeZimbabwe ebesemthandazweni wesikhumbuzo sikaMuyi uNyathi zalile ukuzwa inkulumo yemmeli weZimbabwe eSouth Africa besithi ukwehluleka ukubusa kuhle kwahulumende weZimbabwe yikho sekwenze izinkulungwane zayagcwala emazweni. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi kusemandleni kahulumende weZimbabwe ukwenza isimo sezomnotho silunge ukuze izizalwane zeZimbabwe zingabalekeli kwamanye amazwe.
Uhulumende wakithi nje kumele alungise i-currency question, alungise i-trust ku-currency. I-currency question nxa ingalungiswanga akeke umnotho ulunge, and manje ngabe kuyavunyelwa i-multi-currency regime njengakuqala, abantu baphinde baqala uku-trade futhi.
Usenjalo sekuqhamuke okunye njalo okufuthelana phakathi kwezalwane zakule South Africa leza kwamanye amazwe elokushini le-Clip Town eSoweto ngemva kokufa kwesizalwane sakwele South Africa esidutshulwe ngabacatshangelwa ukuthi izalwane zakwamanye amazwe eselizweni ngokungekho emthethweni. Kusasa ukhangelelwe ukuthi ukufuthelana lokhu kube kukhulu emthethwandaba kamantshi eRandberg ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa ezisikhombisa ezetheswa icala lokubulala umnumzana Elvis Nyathi zimiswa emthethwandaba zizocela ukuhlawula imali yebail ezakwenza icala lithethwe bephandle kwentolongo. Mayisitulo 7 Johannesburg wele South Africa nginguThuso Khumalo.
Live talk lamhlanje kuhlelo aseyihluzeni bomama. Sikhangela ukwenziwa ngabesifazane umelana lehlupho ababhekane lazo empilweni. Uyathokozela emalokishini achiyeneyo aweGoli kwele South Africa lapho kulabanye abantu abaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula olenhloso yokuxotshisa abokuza abangela amaphepha aqondileyo kulelo lizwe. Umqondisi womkhankaso lowo uMhlahla Latsel Dlamini utshele umsakazo we-SABC namhla ukubana abokuza benza ubugebengu ubusela lokuthengisa izidakamizwa. Ngakho ke uthi sesifikile isikhathi sokuthi baphume baphele kulelo lizwe. Sebedlela evalweni yabaningi abajabuka eZimbabwe kulandela ukubulawa kukamnumzana Elvis Nyathi kanye lokuxokozela osokuqale kwamanye amalokishi aweSoweto. Kumele kwenziweni ukuze abantu bokuze bengahlukumezwa izizalwane zakwele South Africa? Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 xoxele umnumzana Mbuso Ngwenya odabuka eZimbabwe kodwa-ke osehlale okwesikhathi eside ekwele South Africa. Elo mnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF.
Ngibona nje ukuthi kuzehlisa kwabaholi bethu baseZimbabwe bazehlise bazokhuluma nabeSouth Africa ngaphandle kwe-pride. Lokho kuzavula indlela yokuthi uphume isixazululo. Ngemva kwalokho abazame labo ukuthi behlise umthwalo olapha eSouth Africa ngoba abantu vele kusobala ukuthi ekhaya bayakuthanda, ingakho ubona every holiday they are going back home showing ukuthi bayafuna ukuba sekhaya. Kodwa-ke ngenxa yokuthi isimo ekhaya ngale kasilungisekanga, so abaholi abazame ukuthi bazehlise baphinde bephungule umthwalo njalo futhi bavumele ukhetho olukhululekileyo, free and fair, kungabi nazo lezi zinto ezigcina sezigalisa emuva njalo futhi bengabi nodlame kulabo abantu ababe bephikisana la. Bezama ukuthi baphushe i-democracy. Siyabonga.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Golide. Akungeni khona possible sizokuthi ungathini ngodaba lolu
udlame lolu olutholakala lusenzakala eSouth Africa alulani lokuthi ukhulumende weZimbabwe kumbe ukhulumende weSouth Africa kutheni kulokuphathisa okukhulu okwenza ngokuthi kona sina njengabantu especially kathi nxa sikhuluma abantu baseSouth Africa bacabanga njani, babona njani izinto, bazwisisa njani. Okuyinto sokumele kube ngumlando kakhulu kakhulu okahulumende weSouth Africa ukwenza lokho kuthi conscientization ukuthi abantu sibezathu bana njengabantu abansundu ama-Africans siphila njani sonke ndawonye. Ngifisho lokhu ngoba kulobudlelwano obukhulu esibaziyo obaqala kudala kufikela kubokhokho bethu ilizwekazi lele le-Afrika lingakabi divided njengalokhu esilako lokuthola amabhoda sokulabo-South Africa, Zimbabwe, Botswana nani.
Ubona zani umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Cyril Ramaphosa balakho yini ukuthi bahlale phansi bekhulume ngodaba lolu njalo ngaphumani khona?
Balakho sibili ukuthi bahlale phansi bese vele sekukhangelela ukuthi phela sizwe izwi elizophuma khona ngale, noma nje sizokuthiwa kade bexoxa nje ngocingo concerning indaba yokuthi abantu babulalane. Angubeke kucaca ukuthi okokuqala asikhalisani nakho ukuthi noma ngabe abantu bathukuthele kanjani ukubulala abanye akusona isixhazululo bafowethu, ngoba ikusasa laziwa. Kusasa wona ama-South Africans kungenzeka nawo balekele kwela kithi, kodwa ke ukubulala akube yinto nje engafakwa phakathi. Kodwa ke kulokuqiniso nje obokuthi njengokuthi thina abayise ku-ground lapha siyaku-understand ukuthi kwenzakalani lana, and siyakwazi ukuthi labanye abafowethu bayathinteka ezigamekweni ezingekho right, kodwa futhi besebenzisana nabakhona lapha. Ngoba into yaqala ukuthi abantu abakho wena uqobo lakho dube nqabelambili uyabathola belimazele besilwa, wathi monxa sokulomntwana kamakhelwane. So into yaqala leyo kumele ukuthi abaphathi bethu bezame ukuthi bakulungise. Kodwa ke njengoba vele sekulomonakalo sekulenxusunxuswe nje, besicela umongameli nasebenzisana nabo noma ngu-foreign minister azama ukuthi mhlambe afonele ulokhozana u-foreign minister wapha, okanye umongameli afonele umongameli wangapha, kuxoxiswane kube nendlela ezokwenza ukuthi abantu bonke bafundiseke i-South Africa yonke on the ground bekwazi ukuthi bahlalisane nabanye bebekwazi futhi ukubulala akusoze kwafa kwaba isixazululo.
Kodwa ke Golide nxa sikhangela siya phambili, ubona zani kuyenzakala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Cyril Ramaphosa babambane babonisane ngodaba lolu kungela kuxokozela khonapho?
Sivele nje ufisazi uba ngomakhelwane singabantu singathi singabantu bakho. So kuqakathekile sibulibana omongameli laba bebabili behlale phansi bebonisane kukhuthazwe ukubana laba abeSouth Africa abatshengise ukubana into abayenzayo nxa bebebhizi bebulala abafo wabo bathi pho kuyozala ngomoni. So ye kuqakathekile sibulibana ubaba uRamaphosa lobaba uMnangagwa bake behlale phansi bebonisane ubana into engabanzi kanjani lele, ngoba ndiyabona udaba lolu olwe-xenophobia olwenzakalayo eSouth Africa kathesi asodaba osoluthinta eZimbabwe kuphela, luthinta lezizalwane zamanye amazwe. Sibonile izizalwane zeMozambique, izizalwane zeNigeria, lamanye amazwe atshiyetshiyeneyo, iPakistan, Somalia, lakonke lokhu. So yinto esiyinto esingabanjwa ngamazwe amaningi.
Abantu bakithi nabo futhi bayekele ukuthi bebe bekhuluma izinto ozizwa kahle ukuthi lezi zinto zizabhebhezela udlame, ngoba sinokuzwa ngempela abantu besenza ama-audio, abanye besenza ama-video. Ngiyacabanga ukuthi umuntu nxa ebona ukuthi into mhlambe akanakho angakutsho, ayekelele abaholi bezama ukuthi babhule umlilo, ngoba kusizana ukuthi kuthi kubhule umlilo umuntu aqhamuke futhi no-paraffin noma no-petrol azobasela lowo mlilo ukhuphuke ngamandla. Ngoba sikhuluma nje sizwile kuthiwa laba bantu balungiselela ukuthi bangene ibhro laphana, esikholelwa ukuthi nxa kuliqiniso ngempela kuzalimala abanunyazwa abantu abaningi. Besicela ngempela abaholi basukume ngokushesha, basukume ngokushesha uma ngabe ngempela bangabaholi bethu abastandard.
Lapho-ke lizwe umnumzana Mbuso Ngwenya ojabuka eZimbabwe osehlala kwele South Africa elomnumzana Joseph Chuma weZNPF bexoxa loGibbs Dube weStudio 7. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah Sitias. Dibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lelakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.